So we see card descender bago VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 8 Mabasa 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga.
Thina sithi hayi asifuni bandlululo, into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze.
Abazi u-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza, kukanti amapholisa lawo endaweni yokuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot.
Womela isigaba senkayi engowebandla lezanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usisungule ihlelo eziningi kulesi sigaba.
Ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi, yikho ngivele nganzima kangaka. Asebenzeli ukukhethwa, ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethumele abantu bakhe ukuthi bangikhethe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga. Eminyakeni edluleyo amatitshala ayaqatshwa lugatsha lwe-Zimstat kungakhathalekile ukuthi baleminyaka yokuzalwa emingaki. Kodwa lumnyaka lolugatsha lubikwa belukhetha amatitshala asakhulayo aphansi kweminyaka engamachumi amane 40. Kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 abaqatshwa yilolugatsha njalo babikwa sebeqalisile ukuqeqetsha ngalumsebenzi. Iphephandaba le-News Day lithi ibandla lezanu PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla ukuthi benze lumsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuthi uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation isebenzele ibandla lezanu PF. Abantu bazabalwa kusukela mhlazi ku-21 kuyona le inyanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye sebe-approach i-return. So bayakuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibesisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu sathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona, kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo msebenzi. So thina sithi hayi asifuni bandlululo, into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona kumba eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi wonke abakwanisayo hamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-first come first serve yikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ekho nalokho abakulethileyo lonyaka so siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzela ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho
manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle
hayi ezombusazwe kasizibona lapho bona nje ukuthi kulomuntu obeke ipolicy embi akula consultation lapha akula research lab angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha lwe-census babonie nesingakwaziyo ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phele nathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi nathi sibacebise ukuthi hhayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuza kuba nemali even nxa singasebenzeli imali kufuna ukuthi njalo nathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe kuye lizwe into eqakathekileyo umuntu wonke laye uyalithanda ithuba lokuthi asebenzele ilizwe
ngokuzwa kwenu kuthi wa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka
hayi angikwazi lokhu kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi so kasilalwazi lokuthi yabe ingakanani ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolu thuba nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole
umnumzana Richard Kundane ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru Elvis Nyathi obulewo izizalwane zakwele South Africa elokijini le Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo ixuku labantu be South Africa leli libikwa belibhodabhoda indawana zonke ze Deep Sploot lisithi lidinga abantu ababulala izizalwane zakwele South Africa ezine ngempelasonto edluleyo umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uhozwe lixuku leli ngolwesibili lisithi alifuni inkokheli ye Operation Dudula bazazilungisela bodwa udaba lwezigebengu ixuku leli lithe lifika emzini kamuyi unyathi lapho elingene khona ngamandla lamtshaya kabuhlungu watshiswa ngomlilo abazi unyathi bathi abakholwa ukuthi engaba eyisigebengu njengalokhu okuthiwo ngabambuleleyo sixoxele ntathela izindaba umxolisi Ncube obesazana lomuyi
undodalo ube ngumuntu oziphilele kahle ophila kahle futhi le lomphakathi osuke nje wayewelwa yisiga lesi ngenxa yokuthi abantu laba bebevele bona bezifunela ukuthi balwe labantu bokuza so bathe befika endaweni yakhe ngokutsho kankosikazi wakhe babehamba benokhela abantu besithi abantu kabakhiphe izithupha ngokwethuka ke umuyi lomfo wabo kunye lonkosikazi kamuyi basebephuma endlini bethi bazama ukuyacatsha izigilamkhuba lezi zithe mazifika lapho zathi libalekelani kutho ukuthi lina lilombhobho ukhipheni lowo mbhobho bathi ayi asila mbhobho then babe bebathatha bebabili lomfo wabo umfo wabo angazi ukuthi yena wasesinda kanjani ngoba bahle baqala ukutshaya u-Elvis esendlini lapho bamtshaya kakhulu bamlimazela phandle bamdonsela phandle bamtshaya yiko lapho ukuyambulalela khona
nxa usithi ube ngumuntu oziphilelayo nje kutho ukuthi ube ngelacala
kuba nzima ke ukuthi wazi ukuthi umuntu yena nxa eseyedwa ngabe senzani kodwa akukho okubambekayo okubonisa ukuthi ube ngumuntu ophila ngamacala ube ngumuntu nje engathi mina ngumuntu omachua umuntu obengabonisi kuganga njalo labona ababambuleleyo abalayo into abayithoyo ukuthi bethi wenze lokho ngoba bafike kuphela ude ngenxa yokuthi besesaba ukuthi laba bantu ngoba bayelokuhamba behlukumeza abantu wasezama ukucatha bona bam-accuse-ye khonapho ukuthi khipha umbhobho waye uvaleka kutho ukuthi ukubaleka kwakho ulo mbhobho hathi ngoba bembone elo mbhobho kumbe kungumuntu abamaziyo ukuthi uphila ngendlela ethile
manje ngokuzwa kwakho kuthiwa sokuzahamba njani kathesi imuli yona ithini
imuli yona yethukile angikayiboni mina kodwa ngikhulume labantu abake bafika lapho bathi imuli yethukile kakhulu ithi ayisafili isafe kuleyo ndawo ngoba sokungenzakala ukuthi abantu laba bajike futhi ngoba uyazi ukuthi nxa kwenzakale into enje amapolisa ayabe edinga abantu abadalele sisigigaba kumbe isigameko kungakho sebesesaba ukuthi laba bantu bazajika bafike bababulale kumbe babahlukumeze futhi ukuthi bangaze besadlezela amapolisa so bathi bona bagcinakale bengabantu abafuna ukusuka kuleyo ndawo ukuthi bayecatha kwenye indawo lapho abangafika baphephe khona.
Manje ezinye izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala khona eDeepsloot zithini ngesehlakalo leso?
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza. Kukanti amapolisa lawo endaweni yokuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeepsloot. Ngikhuluma kanje amapolisa bekhuluma ekuseni ukuthi asebophe abantu abangamachumi amabili lane 24 bebabophela ukuthi abala maphepha kodwa abakabambi umuntu loyedwa obulele umnumzana uNyati. Kungakho abantu bethukile kakhulu abanye sebefuna lokubuyela eZimbabwe kodwa inxa yokuthi abalazo imali ezeneleyo abantu abahlala eDeepsloot abaningi abantu abasebenza imisebenzi engatsho lutho behola izimali ezincane kungakho abalayo imali yokuthi babuyele eZimbabwe kukanti abanye futhi lawo lanxa belesifiso bayaswela ukuthi eZimbabwe bayafika benzeni ngoba uhlupho lwaseZimbabwe lwabasusayo alukapheli namanje. So ngabantu abayithukileyo kakhulu ngabantu abangaziyo ukuthi ikusasa libaphatheleni ngabantu kodwa abangelakho ukuthi bangaphephela kuphi.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Omila isigaba seNkayi South engowebandla leZanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usesungule inhlelo eziningi kulesi sigaba eziphathise izakhamizi. UMathethebe wake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Sixoxe laye ukuze sizwe inhlelo zakhe njalo lokuthi ukhangeleleni kukhetho oluzayo.
Ngenze okuningi sibili ngakhile izikolo ezikuprocess ekuthi nezinye ezintathu amasekondari kulu ngivuselela amadama amanyakade elodan efuna ukuthwa ngwakwayilisile sabadala ngakuwakhonekthaleka izima iyaba bebhele izibhorane abanye sibakhonekthe endawonye lama-non-government organization abadala abatedele izibhorane yebo bamba bakaphutha bonke kodwa amawadi asize asegejele njalo siyaphambi ngibakwenzenje kukhona eziphakathi kwe-consistency izimota ezikhethayo siyenzile ama-club labomama siyathengelana imikalo siyathengelana amankomitsho ngincedisile abantwana esikolo ngiyabafundisa ngincedisile abanye abantwana abakhubezekileyo njalo lokho ngisaphakathi kokubanceda ukuthi bangeke bathole imfundo benjalo bekhubazekile.
Ye manje nxa sikhangele edale lephalamende sike sabona lapho kade kuthiwa khona ungakhulumi ngesiNdebele edale lephalamende wena ukuthatha njani konke lo?
Hayi sikusebenzile ngeminingi yedwa sibasikusebenze sibanengisela ngoba iphalamende angithi siphuthisa izinto ngobuningi bethu hayi uwedwa sikuvumelele ukuthi silandele i-constitution yeZimbabwe evumiwa ngu-16. So ukusebenzisa kwami isiNdebele lami ngisebenzisa ngoba sisebenzisa bakhona abasebenzisa isikhalanga bakhona abakhuluma ngesinambiya khona phansi kuba mnandi okunye ephalamende nxa amalangesizi wonke ekhulunywa bakhona abakhuluma ngesishona of course bavamile abakhuluma ngesishona ngoba bevele bevamile labo edalela ephalamende. Now siyakuzama ukufuqa konoko ukuthi malangazi zonke eZimbabwe aqakathekise enziwe abe mqoka.
Manje nxa ukhangele lona ukhetho oluzayo ubona ungani uzanqoba yini kumbe kungani kukhona obona ngani kungasilela khona?
Hayi ekunqobeni ukukhetho ngingumuntu okhonzayo okholwa ukuthi ukuphatha abantu ukuthiwa yinkosi yakuthinge ngoNkulunkulu engikwaziyo ukuthi Kaya ninkosi isathi kanikhubeke ngifayo ngizaqhubeka kodwa xa inkosi ingatshongo ngeke ngiphikisane lesinqumo lesifakwe nguNkulunkulu. UNkulunkulu abantu bakhe ababekela abakhokeli futhi babekwe yimi labo Ephesians 6. So ngiyasebenza ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka. Asebenzeli ukukhethwa ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe.
Alo ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba seNkayi South edalele iParliamente engwebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlabeleli odumileyo wakwele South Africa uKelly Khumalo uzahlabela emtshadweni womlingisi owazakala ngelokuthi Mayididi eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usenqume ukuba umanisipala wakoBulawayo kumele aphe isitalada sakoBulawayo ibizo elithi Uhuru Kenyatta okulibizo likamongameli weleKenya. UKenyatta ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-trade fair koBulawayo ngokusemthethweni ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani, salubonani bonke bantu bakithi eZimbabwe. Amagumbi amane omhlaba ngiyalibingelela lonke. Lingethuselwa ngumnangagwa, lingethuselwa ngumnangagwa. Wehlule kubulala usiqeda ngo-1983 esesemuthanyana manje hayi. Kula mangu ethusela ayikhuluma egadi wemuntu abule sibindi abugaxile phela izibhamu sibontu uqinisile. Kula mangu akula nto ongayenza manje. Kula mangu, kula mangu nomgabo wakwenza 1983 layo esesemuthanyana ntibonile vele bengasakhoni lona. Kula mangu ethusela siyamkhupha kuphela ku-election. Amavoti lingasuki lilinde kuze kubali likhonapho njengezambia. Kathilesiwe ukukopha into enhle ezaliphumelelisa ukuthina sisekudeni ngapho kodwa umnotho singenisa umnotho vele kakhulu ngoba imali esiyithumezayo sonke semazweni ngomnyaka mhlowa 5 billion masiza. So singakhali kakhulu siyasiza ngoba umnotho usangenisa masithumele izimali emakhaya. Ulamanga umbathula amanga ahambe ke ekufumazini yakuthusela abantu.
Sanibonani, sanibonani, ngiyalibulisa lonke basakazi nabalaleli beStudio 7. Mina ngikhuluma igama uThulani Ndlovu eNkayi kwenduna uSikhubokhobo. Ngithanda ukuphendula lubaba lo okhulume kumhlaka 7/04/2022 lo wethi sivoteleni izaphu masingehluleka izaphu siku-MRP singehluleka u-MRP siye kuZANU-PF. Hayi mina ngibona ukuthi umqondo wakhe uright uqondile ubalulekile awubalulekanga total umuntu olahlekileyo ngoba ma uzositshela ukuthi sibuyele kuZANU-PF yona iZANU-PF kuyiyona futhi thine ebisibulala emandebeleni ungafuni ukuthatha abantwana benkosi eKenani ubahambise eGibhithe khona uMoses wabakhipha eGibhithe baseKenani. Into ekhulumayo kayizwakali bekungcono ma uthi izaphu nomqondisi kuyezwakala lokho mase usithi iZANU-PF hayi umuntu onjani vele thina sivumelani nawe even ubani angeke azavumelane nawe. Noma ingane yakho yona oyizalayo yasukona ukuthi ubaba umanga kahle ukukhona nanokugobe khona kuwena akuvumelekile lokho okukhulumayo ukuthi ungatshela abantu impela into enjalo yona le siyojililanga othi iphathe evula izulu nanku kwamanje ishayile amakhansili ashaya ama-MPs wena uloku ukhuluma into engekhoyo. Hhayi angikutsheli kabi kodwa ngitshela iqiniso ungasibiseli kuzani thina thina sahlutshwa sahlupheka ngayo lezana PF ungasibisele emuva babo ngiyabonga
sayibonani basakaza abahle bonke abastudio 7 babalaleli hawu lami ngithi kathiwa umlayezo ngiyangithumele engayizwa hhayi njengoba ngithile phambilini ngathi ngiyangithumele imilayezo yami ngayizwa bakithi bengicela kuwa ekuceleni kwami ngicela lami imilayezo yami izwakale ibalwe kustudio 7 ngithi bantu bakithi shuwa kuyangisa bantu bakomthwakazi singakhangela empumalanga singakhangeli kithi komthwakazi akhona amabandla namhlanje sibezakho ne-Freedom Alliance lomthwakazi kodwa bantu bakithi lifuna ukubuyisela khona khuyana kambe i-CCC lezikhipha lizibonti isayininge ezanu PF kamgadi awu bathandekayo ngithanda ukubonga abakhulume iqiniso bathi unkomo bahlale la ethebulini thengele ilanga elilandelayo bamjikela bathi ukhuphe ukhohle ukuthi bamtshele ukudistant lokho kwanamhla basafuna amavoti sideke wina amandebele sizayibona igrawundi number 2 akula muntu ozavusa ikhanda ovusa ikhanda uzanyamalala khonokhwana kwayenzakalayo ngifuna utshele ukhuphe ukuthi ukhuphe ulidistant ungacabanga ukuthi okwanamhla basakuyenga bafuna amavoti ubaba lonothe akuhlale phansi kuqala sikhulume sikhuluma ukuthi nxa kungawina kuzayisetshenzwa kanjani ngoba namhlanje bafuna ukuthatha amandebelo basenze izichaka zabo izisizwe zonke i-G40 ilayo linanzelele ibandla likamgabi liyavuka ivoteleni abatsha ngiyalizwa ukuthi ufana omncane ufana omncane lizakhala zamathosi ngiyalitshiyela ezayifunda ivalini lizazikhanzi ngabathi wothi iyazikhanza ngamafutha lizazikhanzinga lizakhala ispecial abesindebeleni ngiyalizwela abempumalanga bazahlala kahle limzwile thena ngawini igweru iyaba yisithi uyabe sefuna ukukapture yonke imathebele lethu ngiyabonga ngithanda ukubona abantu bakithi uthe vukani emaqandeni mfana vukanini ngempela
linjani linjani studio 7 balaleli bonke undawana zonke angigqiba lapho ade kukhuluma ubaba lo wade sithi asizameni zapha sizameni zapha akula muntu okhethelwayo ukuzama i-political party ngabuye yena esuke khona le South Africa ezoyivotela leyo zapho nanke ama-bi-elections ade senzakala akula zapho evotele ngaphakame yena ezoyivotela leyo zapho engatshela abantu ukuthi sivotele izapho ngayivotele yena yena ngokwakhe omunye lo munye ufuna okwakhe mina ngifuna iyelo mina ngifuna mayelo like avotele izapho
salibonani salibonani ku-studio 7 ikhuluma lo Masombuka lapho ya ngiyabonga kakhulu bantu baka-studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi moyo ngiyamthanda ukumlimukisa ukubonile mqondisi lokho kwenzakale kumonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwo abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ubusungena kilo uncedisane lalo inkinga i-ZANU PF singakhipha i-ZANU PF sizobona ukuthi leyo opposition ukuthi izosikhosa kanjani yona sizothathela khona lapho sizokusekela emva kwalapho sesibonile ukuthi i-opposition leyo esabe siyifakile izobe isikhosa kanjani kodwa kwamanje mfowethu hhayi nanzelela mfowethu bazokuhlamba baza kuhlambaza abantu bazokwenzela inhlolo abantu sebekhathele abantu bahlakaniphile abantu bafuna ukubona ukuthi kathi i-opposition le izobakhosa kanjani sebekhathele nge-ZANU PF abantu bezimbabwe bakhathele nge-ZANU PF ngiyabonga
leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, idale le-Senate lakwelemelika selikhethe unkosikazi Ketanji Brown Jackson ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court. U-Brown Jackson uza kuba ngowakuqala wesifazane onsundu ukuba ngumahluli wedale le-Supreme. Kolunye udaba, amasosha akwele-Russia aqhubeke ehlasela inyakatho yelizwe le-Ukraine ngamabhomba abukhali. Amasotsha la asesuke emadolobheni amanye ayethunjiwe. Ukusuka lokhu kungakutshengisa ukuthi amasotsha kwele-Russia asenqotshiwe na kumpi le esilamalanga adlula inyanga yaqala. lo ngumbuzo esiqondise kumnumzana Max Mkandla owaqeqetsha ukuba lisotsha kwele Russia ngesikhathi sempi kazivuse.
Lapana ngibona angani nxa ndilandelisile kuhle ibukuthole Russia lisike laba lokulibala lisempini ngobana kade ngiqoba njalo belinqoba Ukraine itshayiwe right left and center letafasi okwenze Ukraine Ukraine isuke yavuswa ngabe-NATO lalaba abanye be-America yibo labana abayenze ukuthi khona ubona ngani ngazane i-Ukraine yiyo ewinileyo laphana ubetshayileyo kuyafana nje uthatha ithimu nje eManchester uthatha wafaka amaplayersana ku-Highlanders eyabiwinile laphana yanqoba i-Highlanders bengadlikwa kuyabe kudliwe i-Highlanders akhe amaplayers okukhona laphana ukuthi basuke balikana bebone ngazane umdlantwana ulula suke enqombile e-Ukraine wasebe surprise yethol esithi thina attack yanabayi because this time the Russia akazila mpiki solezana funa sikililizwe sifikile njenga America kumbe kona be-NATO yize sinakala laphana kumbe singathe zikirani nayiyi-Ukraine kayila ma-amu kodwa lokho kwenzakale laphana kutshengisa ukuthi khona isikhathi sonke lesi i-Ukraine kade isenza i-regrouping kwathula ama-advisors ne-intelligence yangena ukuthi bebonakala uyi-Russia yona ukuthi ichithe ngathi iwiki ngathi singathi khona ngama-sold so ngifelangazani laphana okwenzakele laphana kube yisifundo kwebe-Russia labo bekwenza i-regrouping
manje nxa sikhangele khona lokho kutsho ukuthi ele Melika lingaba liphathisile kuyatshengisa na ukubana ele Melika lingaba liqinile lilebutho eliqinileyo ukwedlula ele Russia
kakhulu kakhulu in terms of intelligence CIA to advance to the KGB is too advanced lokudlula i-CIA ngokana i-tactic yabo sibili ukubamba sibili lapha kubamamba khona benike intelligence ngamubutho owangena kwi-intelligence so indlela abahamba ngayo bekhangeli bayastarta impi beyibone ukuthi khona ibutho lengaba bengalihlasela bangalihlasela njani njengoba sibona ukuthi uGaddafi bamthayela ngathi uzoba siyahola njalo ukuthi khona u-Obama Obama lolokhuzeni lelinye lowayesibahluphile kakhulu lobazi bamthayela kwelinye ilizwe kwele-Pakistan u-Bin Laden so yofine ukuthi khona khonakuyana konke okwenzakalayo baqala besitade belandeleli bethu ngathi ngabakho njalo ke baziqakathekisi kabakhulumi lokho akabe sebekwenziwe babakwenzayo bambatshaya nje bethule kodwa ikhede sizahamba kulelo lizwe eyabithe yaphathisa kulo.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eBulawayo. Cha savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebisilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Amatitshala akhala ngubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayonale inyanga. Abazi u-Elvis Nyathi obulewa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ngo-half past six ekuseni. Olivalelisayo nguChris Gande, libe lempelaviki elokuthula. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com.